Vathi bethuswa ukubhubha komuntu obehlala eMondoro obulwe ngumkhuhlane weCovid-19 ngeviki ephelileyo. Sebedlalela evalweni besithi umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka ngesiphangiphangi emaphandleni ngenxa yendlela abaphila ngayo. Umnumzana Pino Sikhosana ohlala eJombe enkabazwe uthi okunye okwenza abantu bengalandeli iziqondiso zohlelo lokuhlala ezindlini olwaziwa ngokuthi yi-lockdown yikuthi kulabanye abelusa inkomo okumele bazikhangele sonke isikhathi.
Lapha esibuthana khona siyakukha amanzi. Abantu abakhangeli konoko esikutshelwa nguhulumende wama-social distance. Siyama nje sibuthene, sisikha amanzi. Uma kusenza uhulumende elethe abantu abangafundisa abangapha ukuthi njani miwaso for ukuthi udwele ukorona lolu lungasibulali.
Omunye njalo ohlala esiqhintini sesidakeni eJombe, umnumzana Zamani Chuma uthi okunye okwenza ukuthi bengalandeli iziqondiso zohlelo lolu yikuthi izibhedlela zikhathana lemizi yabo.
Inilaba abagulayo asenelisi ukuthi sihambe ezibhedlela ngoba loba imota sibili ezidlulayo ngapha sezizilutshwana ukuthi sikwanise ukuthi sigade sihambise abagulayo ezibhedlela.
Lokhu kusekelwe unkosikazi Nompilo Chabalala ohlala enyama yendlovu esabelweni seMathebeleni North othi bayalamba ngesikhathi kuqhutshwa uhlelo lolu.
Hayi, indlala esithwala esenzima ngapha. Lezibhedlela kula. Uyahamba ezibhedlela kukhatshana kwampu futhi akulaphilisa kulamuthi.
Omunye njalo ohlala enyama yendlovu umnumzana Zibuyile Nkomo uthi bahlutshwa indlala lamanzi.
Kula transport uya lapho udingwa khona ulo ngoba kuvaliwe imota kazihambi. Izibhedlela zikhatshana nendlala lonyaka izulu lisibulele akusila kudla. Amanzi sithatha kugwayi baningi khona lenkomo zinatha khona lathi sinatha khona.
Kulabanye abakhala ngokusela ulwazi ngomkhuhlane weCovid-19. Omunye wabo unkosikazi Sazini Maphosa ohlala eManama esabelweni seMathebeleni South.
Abantu balapho yazi bayaphithizela sokwazi umbeni sizabulayiswa ngabantu betshwala bona lapha yazi kuyafiwa and igrocery so siyabulawa kodwa sokudura lokho. Lokutshona endlini ningene ngiphume phandle ngengadini ngijibilike ngibuye ngizohlala endlini. Eyi, anze siphele nzima uyazi angazi ukuthi okuntu okuzaphela njani lokhu.
Umnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF uthi uhulumende uzama ukulungisa konke okuhlupha abantu.
Kulo engikubonayo ukuthi abantu bayakhala ngokuthi amanzi endaweni lezi lokudla kumbe lokungaphatheki. Uhulumende uyananzelela konke khonoko kodwa uhulumende uyazama. Izandla zikahulumende zimfitshane, imali asilayo kangako kodwa uhulumende sethena i-priority number 1 ikulwisa umkhuhlane we-COVID-19.
Akwaziwa ukuthi kuza kwenzakalani umkhuhlane lo ungamemetheka emaphandleni kweleZimbabwe. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.